isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 kuMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kwaphenduka amadokotela amahlanu okwakathi silokhe kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili ethi bafuna sebefuna ukuphenduka manje babe nabana abanye ababeqotshiwe umsebenzi yikho kwalungisa amaphepha abo ukuthi babuye emsebenzini.
Esibhedlela sempilo koBulawayo kulokhu kubuyele emsebenzini odokotela abahlanu kuphela, lokhu abanye babo bakhalala umsebenzi kunyanga ezintathu ezedluleyo.
Zihlangane lenyamazana zegama ezinjengenyathi, zahlangana lendlovu labo giraffes intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le outbreak ye foot and mouth enkomeni, ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo, ezicakileyo zihleza huquluza ukuselwa kwamanzi.
Abalimi abafuyayo emangweni wecholocho bakhuthaza uhulumende ukuba aphange adinge indlela ezingasiza ukulondoloza izifuyo. Isizalwane sakwele South Africa uzozibini Thunzi nguye othole isicoco sokuba intombazana enhle okwedlula izinye emhlabeni jikelele yeseMiss Universe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi kulokhu kwabuyela odokotela abahlanu kuphela emsebenzini kulesi sibhedlela, selokhu abanye babo bakhalala umsebenzi kunyanga ezintathu ezedluleyo, njalo abanye ababili bathe bafuna ukuzosebenza namuhla, ngakho kuzalungiswa amaphepha abo. Umongameli Emerson Nanga kwangempela viki usolela aba odokotela isithi benqabe kathathu ukwamukela kuhulumende iholo elengezelelweyo, njalo kusobala ukuthi kulabantu ababhadalayo ukuthi bengabuyeli emsebenzini. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi lanxa imizamo yeHigher Life Foundation yokuthi bengezelele iholo lokunye incomeka, uhlelo lwayo alucaci njalo ayisoze igcwalise zonke indingeko zabo, ngoba ezibhedlela kuyabe kungelampahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala iCouncil yeHarare isimise umsebenzi wokwesikhatshana izisebenzi zayo zeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union isithi ikhuthaza abanye ukuthi bekhalale umsebenzi. EmaSwingo General Hospital izigulane ziyazidingela amanzi okunatha, ukugeza kanye lokwelatshwa ngemva kokuba amanzi aphele kulesi sibhedlela njalo lamagetsi acitshe. UDokotela Solwayo Ngwenya usichazisela okuningi okwenzakala esibhedlela sempilo.
Mahlabezulu emfuno ukuthi hayi isibhedlela sempilo sesiyene kakhulu kulalezi ezinye izibhedlela kwezinye indawo. Empilo besizamile kakhulu inyanga zonke lezi ukuthi isibhedlela singavalwa sincedise abantu. Yikho-ke isibhedlela besilokhu sibona abantu loba nje kungani akweneleli ukuthi babone bonke, kodwa bebona abantu. Umongameli-ke wathi amadokotela ephenduka emsebenzini kwaphenduka amadokotela amahlanu. Okwakathi silokhu kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili ethi bafuna sebefuna ukuphenduka manje babe nabana abanye ababeqotshiwe umsebenzi yikho kwalungiswa amaphepha abo ukuthi babuye emsebenzini.
Bakhona yini abancedisayo endaweni zalabo dokotela?
Besisadalala sibili amadokotela akhona besiyazama, njalo silenhlanhla amadokotela avela asavele silawo abaningi bakhona bavele e-DRC abanye bavele e-Cuba vele babekhona-ke kabavunyela ukuya ko-strike labo. Yibo odokotela abasisebenza labo sinceda abantu. Ikuthola ukuthi empilo hhayi asizange sikhale kangako, abanye kutwaso kwavalwa sibi ningingci, kodwa hhayi empilo siyazama ukusebenza. Abantu lokhu bebeletha inani labo sibili ngiyabona liyazuza uncedo ukuthi ngabe kwavalwa isibhedlela ngabe badibeka kakhulu.
Impahla zokusebenzisa kodwa zikhona yini? Kwezinye isibhedlela seza ukuthi amanzi lamagetsi kuyacitsha, lilakho yini lina lokho kanye lamaphilisi?
Ye, thina esilenhlanhla ukuthi lokhu amanzi vele sathi yakhiwe kudala kule ndawo emanzi kuthiwa i-reservoir inkalakatha eyayakhiwayo. Amanzi kasiwaseli njalo sile amabholo lasagebhayo kuzokuthi igetsi le abacithi kukhanya isibhedlela isathi igetsi kafika sishot asiyenzi i-load shedding. Ngeza kuthwaka kula magetsi kuyabe ukuthi kutsha izulu litshayile umbane utshayela phana kodwa amagetsi sihlala sinawo. Kuzokuthi-ke ngapha ezintweni lezo kuthiwa amaphilisi into lezi ungabona sokule minyaka eminingi kakhulu la kudala kusakuthi umongameli uRobert Mugabe vele bekungani kuyahlupha ezibhedlela izinto lezi kodwa akathi lokhu kusiya phambili uhulumende uzamile ukubisa imithi iyo le esiyisebenzisayo isakhona okwakathesi dala uyanceda ukuthi abe lokhu ebisa imithi enatfarm kathesi nje ungahamba khonaphana empilo uyathola ukuthi amakhoridor kunamabhokisibhokisi emithi. Imithi eminye iyahlupha ngendaba ye-foreign currency ukuthi imithi yamele izuzwe kwamanye amazwe lawo yakwazi ukuthi eZimbabwe kuyahlupha ukuthi uzithenga izinto ngaphandle kwelizwe kodwa le eminye imithi uhulumende alayo uyasithumezela singeke sikhonone kangako.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, sixoxela ekobulawayo. Abalimi abafuyayo emangweni weCholocho eMathebelele North bakhuthaza uhulumende ukuba aphange adinge indlela ezingasiza ukulondoloza izifuyo zabo zona eseziqedwe imikhuhlane eziyithelelwa zinyamazana zendle nxa zihlangana lapho ezinatha khona amanzi asesilela ndawana yonke. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abalimi laba bathi isimo lokhu sisiba sibi kakhulu njalo beqhubeka belahlekelwa izifuyo eziyizo abazithembileyo ukuziphilisa njengoba indawo abakiyo izulu linganikuhle sikhathi sonke. Osakhulayo umnumzana Thamsa Ngqamathe ngomunye walaba balimi baka Ward 7 ecawuna esiqintini seCholocho North. UMathe ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Nginanzelele ukuthi inkomo zihlangane lenyamazana zegama ezinjengenyathi zahlangana lendlovu labo giraffes intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le outbreak ye foot and mouth enkomeni ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo. Ezicakileyo zihleza huquluzwa yikuselwa kwamanzi la kuseleka kotshani lokuthi ispecially ezimunyisayo.
Kungalesi sizathoke esithi yena labanye bakhe bekhangelele kuhulumende ukuba abasize kulobo bunzima asebebhekane labo njengoba laye eselahlekelwe inkomo zakhe zonke sekusele imbuzi lazo esezihlaselwa ngumkhuhlane abangawaziyo ngoba umutsha kuleso sigaba. Abacubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi lolu dubo lungalungisiswa nxa uhulumende engazimisela. Umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZDI uchasisa ukuba kungani besithi uhulumende kumele abe nguye ongenelayo.
Kuningi abakwenzayo, bebulala indlovu bethola imali, bakhatha ithimba bethola imali, bazingela inyathi bethola imali, kodwa asiboni okwenzakalayo ukuthi besitophe ukuxabana okukhona phakathi kwenyamazana labantu lezifuyo zabo. Ngoba ngikhuluma nginje somnambhodile zonke leza indawo nje i-research ambonile kule nkomo ekade zigwazwa indlovu emanzini zifa.
Ugumbo uthi laloba kulo dubo lokuguquka komkhathi kodwa sokubangwa ngamandla nangokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa ezinye zenkinga ezibhekane labalimi.
Ene asokuluza ukuncane lokhana ngoba izifuyo lezi zizwa abantu abahamba ngazo ngapha kwanza kuhambisa abantwana esikole. Kodwa into leyi asikuthi singathi siyahluleka ukuthi sikuvikele lokhu. Kuyavikeleka uhulumende nguye ongafuni, angikwazi kumbe kafuni kumbe yehluleke kumbe kala ndaba. Ngoba engagebha amadamu angu-2 ingasigubha udaka loliyana kwizimbini ingasigubha 2 indlovu leziyana ziyaphelela khona ngale zingabuye ebantwini.
Kodwa uhulumende yena uvika ngokuthi konke lokho okwenzakalayo kubangelwa yizizathu eziningi okumqoka kuyilo udubo lokuguquka komkhathi amanzi esesilela asebangwa yizifuyo inyamazana zendle kanye labantu. Umphathintambo wezokulima uretired A. Marshall Perrins Shiri ulandisa ngokuthi kungani besithi udubo olukhulu oseluphazamisa umsebenzi wokulima yikuguquka komkhathi.
kuchinja kwema mirire kunze vanhu vakadai
abantu kumele vananzele ukuba umkhathi usugoqukile ilangase lichisa ukudlulisa amalawulo ukudlula lokho kwakuyikho khona endulo izulu lingasani ngendlela esiyaziyo ngesikhathi thina sisakhula kwezinye indawo laliqala ukuna ngenyanga kampandulo kuthi kusiyafika ikhisimusi abanye sebesidla umumbu namakhomane kodwa akusenjalo
ufika vanhu vakudya mananga nechibage havichawanikwe izvuzvo.
Abalimi echolocho lakwezinye iziqinti zangenyakatho yemandebeleni bathi lilakho ukuqansa inani lezifuyo ezivulawayo kuswela amanzi lemikhuhlane nanku lamadibha kahulumende vele kawasasebenzi. Abezindaba abeReuters bethule udaba kunsukwana esanda kwedlula bebika ukuba abalimi emathebeleleni North balahlekelwe izinkomo phose inkulungwane ezintathu phakathi kukampandula lomfumfu kuphela kubangelwa ludubo lokusilela kwamanzi kanye namadlelo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo omhlangano webandla leZANU-PF we-annual People's Conference owenzelwa eGoromonze High School eMashonaland East. Umhlangano lo uza kwenziwa ilizwe libhekane lokugugudeka komnotho phansi kwendikimba ethi Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. NgoLwesithathu wenziwa umhlangano wePolitbureau ozalandelwa ngolwesine ngowe-Central Committee, kube sokuvulwa ngokusemthethweni amasango omhlangano lo ngolwesihlanu. Umnumzana Obert Mpofuno obhala ubona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uthi bakhangelele ukuxoxisana ngokuvuselela umnotho welizwe lokunye okuhluphayo elizweni. Njalo ibandla leli selithethe isinqumo sokuthi kukhethwe umongameli Emmerson Mnangagwa kwakuba nguye ozalimela kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu sokuzondise abanye abathi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli lidinga umuntu ozalimela kukhetho olusakhatshana kwenziwa kulokuthi kuhlolisiswe ezomnotho welizwe. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF, umnumzana Edwin Dlovo kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labanye ngokwenzakalayo.
Uyendosa akusonto embi nxa ukhangela ku-constitution yethu eZANU-PF. Ikhona isethile ekhuma ngabo kona ukuthi na i-conference, i-National People's Conference, one of its functions is to actually endorse the presidential candidate oyabe ekhethwe ku-Congress yethu ukuthi nguye ozasimela njengo-president owelizwe. So u-president uvele ukhethwa ku-Congress, yiyo i-elective body, i-Congress naleyo. So usekhethiwe laphana, nxa sesiku-conference reaffirming ukuqinisela mangingakube kanjalo ukuthi hhayi osimeleyo nguyena lo. Akulanto embi, akulanto engabi nxele nxa kusenza into enjalo, kuvele kukhona la ku-constitution yethu ebandleni leZANU-PF.
Baba Edwin Dlovu, akuphose lakho mnumzana.
Indaba ye-endorsement leyi ngikhumbuza ngomnyaka ka-2017 umgara akaphumi waphuma sebemendosile amaprovinsi wonke ukuthi njengoba sizaka ku-conference mna kuphela umgaba ngeyozahambe i-presidential candidate yethu. Kodwa-ke ithe ingakafikileyo conference wayesephumile umgaba. IZANU-PF ungayibonisa enza njalo ekhuluma ngabo-endorsement, kukhona okuyabe kusenzakala kubila phakathi-ke benhlanganiso yayo. Sabe kule politics zabo besilwa-ke besebezama-ke kukhawulisana-ke ukuthi hayi kasendoze lowo, kukhona osebona ingane sele ambishini.
Sithathe ubaba uMavela secingweni.
Into leyi sikhakhamele ngayo ukuthi kathi nxa sebehle bekhuluma ngento zokhetho kathesi ukhetho wavela sesekhashanandi kathi sisafuna silungise umnotho welizwe lo ohlupha into ziyakhwela impuphu kathesi ayithengeka abantu kabakwanzi lokudla kodwa sebekhuluma ngokuthi hayi ubani uzathini ukhetho olandela ongayisiko vele sikhuluma ngayo abaqale bani ngakho
yes sizokuthiwa-ke silo mkhula ncube ecingweni
lokho nje abakwenzayo basiphoxa thina esomsibulo wemandebeleni ubona esisho bethi yiphi esakuqala ukufaka leso sinqumo itsho sibili yilabo abavelele besidlale ezanup f kurhulumende wayo besutha izimbade ilamba njalo angikholi ababa ukuthi uthina esibuhlungu kangaka sikezwa lokuthi ukuxolelana ukukhulumisana umndoda kwaphetha njani akuphumanga egcekeni kambe namntu singamthanda kangakanani ngalwani ubaba wasibulala kangaka ngombhuqazwe wegugrawund
sithathe ubaba uprince khumalo
okwenzakala kubandla lezanup f siyakubona nje sikukhanyele njengenyoni eziphapha emoyeni ngoba siyakwazi ukuthi umongameli Robert Mugabe engakaphumi esihlalweni babhoda yonke indawo besithi nguye umongameli nguye yedwa kungelalutho kusasa kwangona kwavuka kutshintshile lokho kwenzakalayo siyakubona nje ukudlala kukhona kuphela akudingi ukuthi abantu bafuna ukuthi abantu basuke i-focus from kuhlupha esibhekane lana sikhangele lokho abasenzela khona ifilimu kuphela le
ye siyabonga kakhulu-ke ukuthi sithathe ubaba uRafael Ncube
abantu bona labo abathi umongameli uzakhontesta njalo ngo-2023 ngabantu abangala indaba lezinto ezihlupha ilizwe
laba ngabanye abantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Isizalwane sakwele South Africa uZozibini Thunzi nguye othole isicoco sokuba intombazana enhle ukwedlula ezinye emhlabeni jikelele eseMiss Universe kumncintiswano owenzelwe edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. UZozibini oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 unqobe amantombazana angamashumi athoba munye munye abakade bencintisa labo bekudingeka ukuthi abancintisayo bezibukise umzimba izembatho kanye lokuphendula imibuzo okwenza abade besehluleka bekhethe isiqamulamayezi esilukukhalipha. Abalandeli bakhe bekungusophia Aragon wele-Mexico lo-Madison Anderson wele-Puerto Rico. Lokhu ngokwesithathu ukuthi lesi sicoco sika-Miss Universe sithathwe isizalwane se-South Africa. Live Talk lamuhla uhlelo olulandelayo sikhangela umhlangano omkhulu webandla lezwane PF owenziwa kanye ngomnyaka oqhutshelwa eGoromonzi lonyaka. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Ikomiti yebona ngezemthetho edalela eParliamente lakwele Melika iJudiciary Committee iqhubeke ilalela ubufakazi obuphathisa ibandla lamaDemocrats ukuthi liqalise imizamo yokubamba ngamandla uMongameli Donald Trump ukuthi ehle esikhundleni phansi kohlelo olwe-impeachment. UTrump yalandula ukuthi kula ukuphambanisayo kukhona kuphambanisayo ngakho konke okwenziwayo ukudlalisa imali kanye lesikhathi. Owake waba ngumkamongameli weMelika unkosikazi Michelle Obama ubambisane lodume ngemidlalo yokulingisa kumafilimu uJulia Roberts kuhambo lokwethekelela kweleVietnam emkhankasweni wokukhuthaza amantombazana ukuqakathekisa imfundo. Imikhuhlane yesihudo se-cholera, typhoid, bilharzia leminye etholakala emanzini ivame ukuhlasela abantu ikakhulu abantwana ngalesi isikhathi sokuna kwezulu lapho bewanatha ukugeza kanye lokubhukutsha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Minengi imikhuhlane etholakala emanzini eyingozi kakhulu empilweni zabantu Ngakho abezempila kahle bakhuthaza uZulu ukuthi basebenzise amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke, njalo basebenzise izambuzi ukuthi kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane. Unkosikazi Linda Nyoni ongumongikazi uthi imikhuhlane yemanzini itholakala lapho abantu besebenzisa amanzi angcolileyo lokutshiya ingcekeza phakathi.
Imikhuhlane etholakala emanzini, imikhuhlane ethelelwana ngokunatha amanzi angcolileyo kumbe ukugeza ngamanzi angcolileyo, loba labo ababhukusha ezizibeni ezingcolileyo ezilamagcikwane adalela imikhuhlane.
Unkosikazi Linda Nyoni uqhubeke wachasisa ukuthi amagcikwane adala limikhuhlane ahlala phakathi kweminenge ehlala emanzini.
Imikhuhlane efana lecholera, umuntu nxa ingcekeza ezambuzini ingagelezela emanzini iyadala imikhuhlane. Imikhuhlane enjengebilharzia, abantu abathambisela emanzini bakhona ukulahla amaqanda ebilharzia ahlala phakathi kweminenge phakathi kwamanzi. Kuyizibungwana lokhu kungene emuntwini oyabe egezele emanzini angcolileyo kumbe oyabe bhukutshe phakathi kweziziba lezo. Imikhuhlane efana labotyphoid, nxa unathe amanzi angcolileyo ngokufanayo njengecholera kuyabe kungeniswe ngamanzi ezambuzini kumbe abantu abayela ngaphandle duzane leziziba lapho abantu abanatha khona amanzi.
Unkosikazi Nyoni uthi lokhu kungavikelwa ngokunatha amanzi ahlanzekileyo kumbe ukusebenzisa imithi yamanzi ezabulala amagcikwane lawo.
Singakuvikela ngokunatha amanzi ahlanzekileyo, singawahlanza ngokuwathela imithi esiwathi ngama-water guard kumbe ijik, singawabilisa njalo amanzi ukuthi sibulale lezi zinambuzane. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi kageze ngamanzi ahlanzekileyo.
Unkosikazi Sihle Zondo ongumongikazi uyaxwayisa ukuthi umuntu ubonakala njani ukuthi uselomkhuhlane wesihudo.
Ungazizwa ikhanda selitshaya, isisu sibuhlungu, isifuba kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuba sigcwalelane, and lokuhuda lokuhlanza yikho sibona ngakho ukuthi umuntu angabe sele-typhoid. Kodwa lokhu kungenzakala kumele sihle siye esibhedlela.
Unkosikazi Debra Chuma ongumzali uthi abazali kabaphatheke emikhankasweni eyayenziwe ngabezempilakahle ezikolo ukuthi bavikele abantwana nxa kule mikhuhlane ezamemetheka.
Ezikolo seke sizwe kuthiwa abantwana bayahlatshwa kumbe banathiswa amaphilisi athile bevikela imikhuhlane. Okuhle engakunanzelelayo mina yikuthi iningi lethu asilalwazi, kodwa abezempilakahle balalo ukuthi basitshele nxa kukhona esingakwaziyo. Imiphefumulo eminingi iyasizakala ngalokho abayabe bekwenzile. Eminye imikhuhlane iba nganeno ngoba kuvikelwe kusasemasinyane. Mina ngithanda ukukhuthaza abanye omama ukuthi bengathathi kancane sikutshelwa ngabezempilakahle ngoba bayabe besinceda thina esingelalwazi.
Abezempilakahle bathi abantu kumele benanzelele ukuthi basebenzisa amanzi ahlanzekileyo ngalesi sikhathi sokuna kwezulu ukuze kwehliswe izinga lokumemetheka kwemikhuhlane evela emanzini ngoba iyabulala njalo ithelelwana. Kunjalo abantu labo kumele bafundiswe ukuthi imikhuhlane ibonakala njani njalo imemetheka ngasiphi isikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obusekhaya lokuqonga kwentengo yamatikiti endizamtshina. Udaba silethulelwa ngu-Ezra Chisa Sbandi.
Ukwehlukana ngemibono kwebandla elibusayo lama-conservatives elikhokhelwa ngumnumzana Boris Johnson namabandla aphikisayo ngodaba lokuxoxobuka kweBrithani kumanyano we-European Union ngohlelo lwe-Brexit yikho okubangeleyo ukuthi kudilizwe uhulumende kubizwe lolu khetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani okusemthethweni lazo zilamalungelo okuvota, okugoqela unkosazana Isabel Ngwenya othi ibandla elibusayo uzalifakela uxa mhla wokhetho.
Mna ngifisa ukuthi ama-Tories awunqobe ngoba anganqoba lathi sizaba lelungelo elilungele lama ama European alalo. Ngoba ama Britain atefika kwele Africa, beqala kufika basipha isinqumo, isinqumo basipha onke ama Commonwealth. Ukuthi i-Africa yayingeyabo, le Britain yayingeyethu. So ukuthi thina masifika lapha sibe lelungelo lokuhlala labo njengoba babekuhlala e-Africa. Ukuthi besuka ku-Europe kuza sinceda kakhulu ukuze lathi size lapha sizuze imisebenzi.
Umnumzana Mayibonga Sibanda uthi usekela ibandla eliphikisayo kodwa uyesaba ukuthi lizanqotshwa kulolu khetho.
Hey, lukhetho lolu luzoba nzima ngoba ngibona ngani ama-conservatives azowina. Abantu abaningi amakhiwa amaningi afuna i-Brexit. Kakhuluma ngikhangele izempila kahle ngoba le conservatives ngathiwa izoyenza ukuthi abantu bayenze iphezu go.
Ilunga lebandla elibusayela ama-conservatives elihlala e-Wolverhampton, umnumzana Fortune Sibanda, uchaza isizathu ibandla lakhe labiza lolu khetho.
Kwavunyelwana ukuthi sibuyele kuma-election. Lapha into esebesigijimisa ikakhulu ukuthi sithole inani labantu abangakwanisa ukuthi siyenze i-Brexit yethu, si-Conservative Party singelaza ukudonselana le-Labour. I-Labour just wants to stop the Brexit and simply straightforward. So if you want to vote to leave, njengabantu bakithi, if you want to vote to leave and which it gives ama-opportunities abantwini bakithi ukuthi nxa bebuya lapha bebe befanana labantu base-Europe, votela Conservative Party.
Umnumzana Thabiso Mabena ungukansila wedolobho leSandwell emele ibandla eliphikisayo leLabour Party. Yena-ke akavumelani lo Sibanda kodwa ekhuthaza abeZimbabwe ukuthi bavotele ibandla lakhe.
YiLabour Party eyasenza sahlala kuleli lizwe ama-Tories engafuni eyilwisa, kodwa yona yathi abantu laba beyangaphandle basebenza kanzima lapha, they're doing a lot for United Kingdom, yabanikeza amaphepha. So sihleli lapha nje Labour Party, asikambeni siyebonga, siyevota, sivotele Labour Party. Ama-Tories ahlangane ne-Brexit Party. I-Brexit Party i-resist umhlaba wonke uyayazi leyo nto. So asikhohlweni ngayo, i-Labour Party yiyo ezolungisa konke esikufunayo thina ukuthi sikwazi ukuthi sihlale kahle kuleli lizwe.
Umnumzana Lawrence Ziba kakabilazi ibandla zalivotela ngeviki ezayo kodwa ujabuliswa indlela ukhetho lweBrithani oluphathwa ngalo.
Mina njengenzalo yeZimbabwe yokuthi khona umuntu uyafunda, kanti ngokuyini esikufundayo. Mina kakhulu engifundayo indlela abaphatha ngalo ukhetho, indlela abakhankasa ngayo abantu bakuleli lizwe, bakhankasa ngendlela ebalulekileyo njalo emqotho ehlukileyo kuleyi esiyibonayo kwele Zimbabwe.
Udaba lokuxoxa kweBrithani umanyano we-European Union olwe-Brexit soludide imiqondo yabantu abaningi eBrithani, njalo soludale ungezwani ebantwini balelo lizwe. Abanye besekela uxoxebuka kwelizwe, abanye bengakusekeli. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Africa, 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 beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent. Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Yebo ke sesifika emaphethelweni lwehlelo lethu kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye izindawo ebezikhokhela. Esibhedlela sempilo koBulawayo kubikwa sokubuyela emsebenzini ababahlanu kuphela odokotela, njalo abanye ababili bekhalaze lamhla ukuthi bengabuyela yini emsebenzini. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.